Okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 Nkwenkwezi, May Day, Africa Day 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwazabejikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengamathuzi e-violence.
Abasakhulayo bakobulawayo bananza usuku lwe-Africa Day ngokusayina isivumelwano sokuthembisa ukuthi abasafuni ukusetshenziswa kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Nelson Jamisa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo wesigaba semandebeleni. Uhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasakhulayo bemabandleni ezombusazwe atshiyeneyo bathi abasafuni ukusetshenziswa ukwenza ubudlwangudlwangu lodlakela babhale amagama abo kusivumelwano sokuthembisa ukuthi abasoze baphatheke emkhankasweni olobudlwangudlwangu loba ukusetshenziswa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Victory siyanqoba Trust kobulawayo ongene ngabatsha abavele emabandleni ezombusazwe ehlukeneyo agoqela iZANU PF, iMRP, iPDP ekhokhelwa uNkosikazi Mathibenga, iMDCT ekhokhelwa nguMakhupe, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, iNPP, iZaphu, iPDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Injongo yalomhlangano ngeyokuzama ukubumba umkhuba wokuthula phakathi kwabasakhulayo laloba besekela amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ikakhulu lonyaka ilizwe likhangelane lokhetho. Osakhulayo webandla leZANU PF engumsekeli kaNobhala Jikelele umnumzana Mabutho Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bengavumi ukusetshenziswa njengezikhali zobudlwangudlwangu.
Ilanga lanamuhla le-Africa Day njalo sincusiwe lapha ukuthi sizokhuluma nge-peace. We saw it very fit njengeZANU PF to be part of this event because kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwazabejikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithi esetshenziswa kakhulu njengamathuzi e-violence. So njenge-new dispensation ekhona kathesi eZimbabwe ku-government yeZANU PF sithi thina peace kumele iqakathekiswe kube le tolerance.
Isikhulumisa abakhulayo se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abatsha bengavumi ukusetshenziswa kudlakela babekwazi ukuthi ukhetho lungaphela bazaqhubeka bephila labantu kanye laba bahlukumezayo.
ngithanda ukukhuthaza abanye abatsha lapha eZimbabwe ukuthi sesifikile esikhathini sokhetho. Asikhankaseni ngokuthula, asisebenzeni siqede kudlule. Akudingi udlame, akudingi ukuthi size sinyathelane ukuthi sivumelane. Noma singavumelani, asihloniphaneni singabantu. Kuzathi sokudlulile sizabe silokhu singabantu, njalo asithandaneni njengabazalwa eAfrika.
Osakhulayo olilunga le-MRP umnumzana Xolani Ncube uthi njengebandla bazaqinisa ukusebenzela ukukhuthaza ukuthula, hathi ukukhuluma ngomlomo kuphela.
Thina ezi abantu abatsha abasakhulayo asikholwa enkulumeni, sikhangela izenzo. Yebo ungakhuluma ngokuthula, kodwa uzakwenza yini ukuthula kwangkhona? Thina njengemthokazi Republic Party sizama ngamazwi ethu, izenzo zethu ziyatshengisa ukuthi simele iMathebeleni, simele uMthwakazi.
Umnumzana Mthulisi Ndlovu Magaba we-PDP uthi abasakhulayo bayahlupheka kakhulu, ngakho kumele basukume bazimele, bananzelele ukuthi elakusasa labo liyachitheka besetshenziswa.
Besicaba ngento eyi-1 njengabantu abatsha ukuthi thina into esidubekayo and sibahlala sidubeka, mbona ngento aleli lizwe selifuna ukuthi ke sithiyane nama-politicians langaqedakaliyo, mhlawumbe ke sifake mhlawumbe umuntu ongumama nje ongasikhokhela, ngoba ngiyazi ukuthi umama nguye umuntu ongalida, uyibo abantu abakwazi ukugcina imuli.
Ucommissioner we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uqonqosele ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula ukuze ilizwe lenelise ukuhuga abafuna ukuqala amabhizimusi.
Ngingathanda ukuthi ngithi elections are around the corner and the National Peace and Reconciliation Commission is entire history. You know, the peace of Uganda is very key for economic growth. There is no investor that is actually keen to come and invest in a country of Yerabutula. We were in the Ruti, but we are asking our way in. Who's the money? Because those people are forced as a first trader.
Abamabandla ezombusazwe ehlukeneyo babhalelane phansi bethembisa ukuthi abasoze baphatheke kwezodlakela, njalo banikeze ukhomishina ugwalo abalubhalelane phansi oluyisithembiso njengendlela yokwenza isiqiniseko sokuthi abasoze benze ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli welinye lamacele eMDCT uXolo, abatsha bemazweni awezwekazi labensundu bakhuthaza uhulumende ukuba baqakathekise ukuvulwa kwamathuba angabenza bephatheke kuntuthuko ye-Afrika lokubatholisa imisebenzi lapho abangasebenzisa ulwazi lwabo. Okunengasikuzweni kuMaphitha Ntambe eseHarare.
Abatsha abathi sebefuna ukubona amanyathelo azwayo asekela intuthuko yabo ngoba iningi labo lisebenza gadalala ukuthola imfundo yaphezulu, kodwa abathi sebegqibe izifundo imisebenzi ingavuki, okwenza ukuba abanye becina sebesetshenziswa kudlakela lwezombusazwe. Umcebisi Ndlovu uqhuba izifundo ze-sociology, njalo uthi leli zwekazi kumele lilisane lodubo lwenkohlakalo lokufumbathisana.
Tufuna ukuthi kulungise ukuthi corruption istoshwe, qalise ukulinywa sibe self-dependent. Isisifiso ukuthi sithuthukise i-Africa. Lathi ukuthi uma siphuma siqede i-university sikwazi ukuthi i-future lethu elakusasa kuhamba kahle phambili.
UNombeko Ngwenya ngosakhulayo ofundele eze-arthe lolimi lwesiPutukezi, yena ukhala ngokuthi njengoba imisebenzi ingatholakali kangaka kuba nzima kwabatsha ukuphatheka kuntuthuko yezwekazi le-Afrika.
Ngikhangelela ukuthi ngiqeda ngithole umsebenzi. Iloba ngingatholanga umsebenzi ngiyenelise ukuthi lami ngiqale umsebenzi ozathi wenze abanye abantu labo baqhatshwe ngelakusasa. Senelise ukuthi sibe nekusasa elihle, i-Africa yethu iphumelela ithuthuka.
UMalcolm Noriarwa oqhuba izifundo ze-banking le-finance uthi icebo elihle lona lelo elokuthi abatsha benelise labo ukusungula imisebenzi besekelwa ngohulumende kuleli zwekazi.
Nxa sikhangela kathesi abasakhulayo abaningi kathesi bahlezi elokishini, and mostly vele abaningi bakhona sebenzisa ama-drugs, of which nxa sikhula so asizo izinto esingabe sizikhangelela zona lezo. Uexpect ukuthi nxa umuntu esithi sekhula early 20s ebe sethola ama-opportunities okuphila.
inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ilohlangothi lwabatsha esinemicijo emayelana lentuthuko yabo. Kodwa leli zwekazi lokhu libhekana lenkinga yokungaphumeleli njengalokho okukhangelelweyo kubangela izizathu ezithiyeneyo ezigoqela impi zomdeni, ukungahlaliseki, ukungathengwa kuhle kwalokho abakuthengisayo lokwehla kwentengo yomnotho wayo okufana lezenjiwayo ezinjengekopa, amafutha ezimota, uranium lokunye emhlabeni jikelele. Kunye lokubhidlika kwamafekithali alungisa impahla osokwengezelela inani labaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo, 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 mtswaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu edolobheni leGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lokuthula lentuthuko kulomhlubulo. Uthi umongameli Mnangagwa kalawa amaqhinga okulungisa indubo ezibhekane loZulu eZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Ekhuluma embuthanweni wabalandeli bebandla lakhe enkundleni ephelandaba, uJamisa uthi uMnangagwa useluphele njalo kulo ukuthi angakulethela uZulu weZimbabwe oseleminyaka edubeka. Amazwi akhasekelwe ngusikhwicamfundo uWelshman Ncube othe uZulu akumelanga akhohlwe ngombhuqazi wegugrawundi owalethwa ngumnankagwa labanye bakhe. Omunye wabekulomhlangano umnumzana Dennis Moyo udule themba lombuso kaChamisa.
Engunanzelelayo ngabantu abalapha mosi nginanzisa abaningi lapha ngontanga okunje ngisho ukuthi khona i-young generation ngibona engani ngile future engcono nxa ikhokhelwa ngabantu abasha. Ngoba nxa nginanzelela esikhathini esiningi besikhokhelwa ngabantu abadala, abantu ababasha besuka abalutshwane emhlanganweni yethu. Engunanzelela njalo ukuthi khathesi abantu abasha ngokuningi babo ebesengifundisela ngalesi sikhathi khathesi abantu asebebhalisile ukuvota okusinika ithemba lokubana upresident esinye sesihlamisa ulawo amandla kubana lumnyaka athathe intambo zombuso abe ngiyo president wezimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu isakhamuse eGwanda udizana uPFA elathuba lokunqoba emandebeleni lonyaka.
Uchamisa usithembisa okuhle kakhulu ngoba usitshengisa kalabandlululo bazangathi ukuthi amashona ngamashona amaNdebele uyasibambanisa singabantu. Zanu PF yayisenza besithembisa amanga. Uchamisa uyasithembisa emaDebele uyihope.
Uchamisa oqhube omunye umhlangano emawabeni namhlanje ekuseni uthe okunye azakwenza ukuthi abafundi bemfundo yaphansi abayubhadala esikolo kukanti imali yohlobo lwama-bond notes iza kulahlelwa egodini. Uchamisa obesemabhisa izolo uza kuqhubeka ngomkhankaso wakhe ezansi emandebeleni ngokuya e-Bait Bridge kusasa. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kuhlelo lwe-Live Talk namuhla sihlolisisa ngokujulileyo usuku lwe-Africa Day ngesikhathi amazwe amaningi awezokazi leli agoqela iZimbabwe esehluleka ukugcwalisisa izifiso zikaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inkokheli yebandla le-National Patriotic Front NPF kobulawayo yamukele ngenjabulo enkulu abakade besekela ibandla le-ZANU-PF labakade bengabe MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebecabange ukuba ngamalunga aleli bandla. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Lokhu kuvele emhlanganeni waleli bandla obukobulawayo namhla emini lapho inkokheli yalelo bandla eveze ukuba uZulu eziqintini eziningi zelizwe usejabulela i-NPF. Unkosikazi Rosie Phiri, umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabomama, uthi ibandla lamukele amalunga amabandla lawa amaningi.
So bathi ngendlela abahlukuluzwa ngakhona kuzani PF la ngendlela yokuthi ngama primaries bafica amabizo abengekho kwathi bona they are not in the structure bona bebasakala beyi district isiphathwe sesikhona ngale. So bona babona ukuthi ay khanya abantu labana kababa qakathekisi as abantu abamele befutele ibandla labo basebethi sebefuna ukujoyina i-NPF ngoba bayizwile ukuthi kuyibandla eliqakathekiswa wonke umuntu. So baqala basibiza beyi-leadership bebalutshwane basebesifakela ilanga langesaturday last week sasesihamba siyababemukela ke bebaningi babekuma-over 200.
Umnumzana Felix Tindori ohlala ku-Ward 15 kobulawayo uthi esiqintini sakhe bayajabula ukuthi abantu bayasuka kuZANU-PF besiza ku-NPF.
Right. Into esijabulisayo ukuthi abantu bayasuka kuZANU besiza ngokuningi babo ku-NPF. And sisazi selomsebenzi omningi kakhulu ukuthi abantu beze kithi and abantu bayijabulela kakhulu NPF.
Ebuzwa ukuba ibandla lakhe lizakwenza na ukhetho lwama-primary, umnumzana Nasisiyo Elijah Makhulumo olilunga le-Central Committee uthi abasoze benze lolu khetho.
Njengepathi esanda ukusungulwa, thina asila ntuthwa ngama-primaries esizawenza. We are an organized party. Iphathi leyo ukuthi abantu balomzwa ngedwa ukuthi vele ngase siya ku-election lapha. It will be by consensus. Consensus in terms of capability. Abantu ngokwenza kwabo ukuthi khona abantu esizabafaka ezikhundleni lezi esiyabafaka kuma different constituencies or whatever it is. Kuyabe kunge in terms of capability. Uyakwanisa yini ukuthi uyimele iparty ye-NPF.
Umgcini sihlalo we-NPF elizweni, unkosikazi Eunice Sandi Moyo, uncome imisebenzi yobukhokheli bakobulawayo esithi lokhu kuveza ukuba leli bandla lithandwa ngabantu eziqintini. Wazisele umbuthano ukuthi lapho ibandla elizakwethula inkokheli emphakathini owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe bazamnxusa abe khona emcimbini lowo lapho azavalelisa khona abalandeli bakhe aveze njalo ukuthi kwenzakalani ngesikhathi esusa embusweni.
Ye ubaba siyamfuna abe khona ngoba thina njengabantu abakhe sifuna ubaba azosivalelisa asitshele konke okwenzakalayo ngoba abantwana bakhe abakwazi ukwenzakalayo. Sikubona kuyindlela yokumbonga lathi sizazuza isikhathi sokuthi simbonge esisebenzela emhlanganweni. Simbonge ngokukhulula ilizwe leZimbabwe ngoba mina ngibona kuyikho okuqakathekileyo. Nxa uvele ungafundisi abantu into eliqiniso, abantu bagcina belibone iqiniso. Ongeke uqamba amanga suku zonke, bazaze bakufice ukuthi uqamba amanga. Baningi abantu baphuma kuZANU-PF bebuya ku-NPF, and we are so grateful to those people because they are seeing the light. And we welcome them. Siyabafuna ngobuningi.
Inkokheli ye-NPF iveze injabulo enkulu ngosekelo eluthi lutholakele phakathi kwamaviki amabili edluleyo esokubanike idlabuzane lokuqhubeka bephatheka kwezombusazwe ngoba bebona beseselendima abangayidlala laloba iningi lengcwethi zombusazwe zisithi leli bandla kalila elakusasa elihle ngoba lawonelwa ngumgabe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi baveze ukucunuka phezu kokwenziwa kukamsekeli kamphathi mtambo wezemali umnumzana Terence Mugube, abambona eveze ukungahloniphi abaphila legcikwane lengculaza ngokuthuka akwenze umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni weStar FM. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Umkhubhe uke walahla umlomo ensukwini ezimbala ezedluleyo ethi umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kasoze avunyelwe libutho ukubusa loba engaze anqobe ukhetho. Uphindile umkhuba wakhe wokutshekisa inkulumo lapho kule ngxoxo yempikisano lomnumzana Tendai Biti kuhlelo lomsakazo oweStar FM olwe-263 Express. Ababili laba bebexoxisana ngesimo somnotho weZimbabwe emizameni yokudinga ukuletha amacebo okuthuthukisa. Umkhubhe ucine ecaphukela uBiti ngendlela amphendule ngayo emthe isiphukuphuku esingaziyo esikukhulumayo. Kulapho-ke umkhubhe acaphuke khona esebuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi akhe awe-HIV. UBiti uthe ebuzwa lokhu nguye oqale ukumkhuphe ngokumtshela ukuthi uyahlanya, uthe yena uzibona engaphambanisi lutho ngoba yizo indlela zokuxoxisana ezisetshenziswayo umuntu nxa efuna ukuthi umbono wakhe uzwakale.
Izizukulwane zeZimbabwe ziyangiphendulela, angila okudlula lapho. Indlela engikhulume ngayo iyavunyelwa, angizange ngeqe umzila emthethweni yokuxoxisana lokuphikisana.
Ingcwethi ecibungula ngezombusazwe umnumzana Ostalos Ndlovu uthi amazwi kamkhubhe aveza sobala umbono kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into ayenzileyo okuqala ayikho emthethweni, emthethweni abathi defamation of character, ukuthi tshela umuntu istatus akhe kakhulu ungalaproof. Okwesibili into ezwe ngumkhubhe ingaphandle komthetho or ngathi mina isintu ikakhulu mayelana lebandla lendawo yokubandlululo, kubandlululwa abantu abaphila ngegcikwane le-HIV and AIDS. Njalo kulusizi ngoba kuphuma emuntwini ongumember of parliament.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcebisi Mudimba uthe sekukaningi umkhubhe elahla umlomo engajeziswanga ngabomthetho okuveza ukuba ukhuluma emele uhulumende osembusweni.
Umkhubhe kufuze akhule akhulume inkulumo eziqondileyo njalo azithibe, ananzelele ukuthi baningi abantu abaphila negciwane le-HIV lapha eZimbabwe. Lokhu njalo kutshengisela ukuthi bayalulaza indaba zabantu abaphila nemikhuhlane etshiyeneyo njalo ngezinto asezikhulumile sokufuze bamphumuze kancane nxa bekhangelele ukuthi bakhange izinhliziyo zabantu kukhetho oluzayo.
Kodwa osakhulayo waseHarare unobukhosi ngema uyamvikela umkhuphi esithi ubithi nguye omqalileyo ngokumtshela ubuhlanya.
Akukhulumileyo umkhuphi akuqondanga, kodwa kungenani ubithi layo uphambanisile. Ngeke uthi uxoxisana lomuntu ubususithi ukhuluma njengomahlekisa, kutshengisa ukuthi kakwazi ukukhuluma laye.
Istudio 7 kayisenelisanga ukukhuluma lomkhuphe ngoba ucingo lwakhe belungadojwa ukuze avikele emazini ensolo aqondise kuwe ngabantu ikakhulu enkundleni zokukhulumisana lezokuzibazisa ebulenjini ezinjengeFacebook, Twitter lezinye. Ngimele Istudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ukhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association, iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ye, limkotelo kanti ukuthi inkundla ye-MTNC ngelanga la izolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba yimali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali ade kusohlangene lama-civil servants akhona elizweni. Ye, ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisebenzi lokhe linjalo. Okungezelelweyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezulu kwemali yonke eholwa umuntu osebenzela kuhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Ibuye njalo kulabo abasemakhaya, ihlanganiswa le mali rural allowance. Phezu kwakho konke lokho besekusengezwa i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So i-special allowance ke leyo mali.
Okutsho ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni.
Ye, kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumadolobheni kunjalo sibili. Kanti zisemaphandleni kuzathuthuka kancane nangu phela eyazo ivele ihlezile ile rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance, kutsho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi iphezulu kancane.
Nxa sisikhangele naleyi 17.5% izakhuphula okunganani, asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu, engathola malini?
Okwamanje engazuze ngikutsho ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ubuya ngisho utheleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kayikasomali eningi kakhulu okuthi singachaya umpululu ngayo.
Hello ke, ngumnumzana Sifiso Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association, iZimta, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Africa Unite, ingoma kamuyi uBob Marley sigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Abasakhulayo bamabandla achiyeneyo kobulawayo bananze usuku lwe-Africa Day ngokusayina isithembiso sokuthi kabasoze basetshenziswe kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MTCT umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uZulu eGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuduko kulomhlubulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.